isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Chaga zomose hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesivile mhlaka 21 kuzibandlela 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
uPresident Mamisa uzashubula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindube esilazo kwelezimbabwe zingalungiswa kanjani.
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo phezu kwesimo selizwe namuhla.
Elebhotswana kanye lelezimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa bhoda phezu kodaba lolu.
Elebotswana livimba abalincwadi zokuhambisa ezilamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo ophathelane lesimo selizwe namuhla. Umnumzana Chamisa wayemele ethule lumbiko ngeviki edluleyo kodwa wavinjwa ngamapholisa. Kepha abuye amvumela. UChamisa uza kwethula umbiko lo embuthanweni aza wenzela elokitshini lembare eHarare. Uza khuluma ngokutshabalala komnotho welizwe lokuthi kumele kwenziweni ukuze ilizwe lihlengwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Sixoxele sikhulumeli sakhe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Umbiko ka-President uNelson Chamisa umbiko ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane nozulukazi weZimbabwe ngendlela ukuthi singaqhubekela phambili njani silungisa ezihluphayo njalo ukuthi umnyaka ka-2020 fanele sikhangele ukuthi kungaba lezinto ezinjani ezingaphumelela siya phambili ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liphume kwizimeleli kulo. Njalo ukhangele kakhulu uPresident Chamisa ukuthi lo mnyaka esingene kuwo uzawa ngomnyaka wenguquko enkulu kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ikhona na imigqa emqoka azayiphatha uChamisa ongathanda ukuyazisa uZulu?
Ngathi uZulu weZimbabwe angaba leqiniso lokuthi uPresident Chamisa uzahlubula njalo wakhangela akhulume kakhulukazi ngokuthi izindube esilazo kwelezimbabwe zingalungiswa kanjani. Amahlaba ezulu kanye lobukhokheli obukhona phakathi kwelizwe ebezihlangathi ezithiyeneyo kufanele zihlanganise amakhanda zisebenze ndawonye ukuthi ziqhubekise ingqubekela phambili njalo zilungise lokho okonakeleyo. Ngakho ngibone ngani khonokho yikho kumqoka njalo ayikho enye into esengqondweni kumbe enhliziyweni zikazulu weZimbabwe edlula ukuthi kathi singaphuma njani kulobu buzimo esikubo. Yikho lokho okhulunywa nguPresident Chamisa ukhuluma njalo ebiza iy'nkokheli zezigaba lezigaba ezeZimbabwe ukuthi hhayi bo sokufanele kulungise. Liyazi ukuthi uPresident Chamisa nguye waqalani imilani nesithi ukuthi udaba lweZimbabwe lulungiswe kuzafanele sihlanganise amakhanda ndawonye sifake izandla zethu ndawonye izinyawo zethu ndawonye siqhubekele phambili. Yikho lokhu akuhlubungulayo njalo akhuluma ngakho kakhulu umkhokheli wethu ngolwesibili esenzela ukuthi phela kube khona ukuhlangana kwemicabango lemisebenzi lezingqondo siqhubekela phambili silwisa ukulungisa elizwe lethu eselibhizwe kangaka.
Ubaba Mbeki wabuya eZimbabwe nyakenye wathi uzaphindela kulinyanga, selike lezwa kuye na?
Aye zika President Mbeki asizondaba esingazikhuluma emphakathini kulesi sikhathi ngoba ziyabe zimelele ukuthi nxa sifuna ukukhuluma ngezindaba zakhe siqale silubuze ukuthi usafuna sikhulume ngakho lokho ngoba phela lezi ndaba ze international relations ezawudlelana kwamazwe silomkhokhelo osuka kwelinye ilizwe ngakho ngeke simephule simvula amakhwapha kumbe sikhulume izindaba zakhe yena engavumelani ukuthi sikhulume ngazo ziindaba ezimqoke eziqakathekile ezifanele sizigcine kanjalo nxa kuludaba lukapresident enzamisa singabi khuluma lolo hatshi olukapresident Mbeki ngoba phela laye ulazo izikhulumeli zakhe
udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Abawelwe ingozi yezulu lesikhukhula eWange ngomgqibelo balahlekelwa zimpahla sebethole usizo oluvela kubo somabhizimusi beVictoria Falls kanye labezinkonzo. Usizo lolu lugoqela ukudla okokugqoka ingubo amanzi lokunye. Amabhizimusi aphatheke kulesi sehlakalo alokhe evaliwe. Imuli ezingamachumi amathathu lasishiya kalolunye ezingenelwe ngamanzi ezindlini zihlaliswe eguest house okuyisakhiwo senkampani Emba amalahle iwange Colliery la kwezinye izindlu esindrela. Izulu leli liphazamise njalo umsebenzi wokuphehla amagetsi ewange power station. Uhulumende uthi lokhu kuzabangela ukusilela kwamagetsi ngamandla. Sixoxele sakhamuzi seWange umnumzana Shadrack Goliath Kativu ongumqondisi wenhlanganiso ye-Elijah Nyai Development Trust.
Yena ongumnikazi kakhulu wekampani uColliery sambona nje laye wafika nje zama ukubancedisa wabasusa ezindlini zona lezo wayabahlalisa endlini yezethekele kuthiwa yi-guest house eWange. Thanda ukucabanga ukuthi kumele kube nokugijima-gijima ngoba lokhu lithembisa ukuthi lingabe libuya okukhulu nokuningi ukudlula indlela elibuyela ngalo izulu. Ababonana ngezumumo wezulu bebeshilo phela ukuthi liza kubuya liliningi, so amayeza lokhu ehlezi ezisikhangele ukuthi lingabuya izulu leli.
Kodwa like labona okunye nje okuvaliweyo ngenxa yezulu.
Yes. Enkomponi elwendulu kopamuzi laphana lesitolo ede sigcwele amanzi phakathi, yena isitolo esikhulu esijwayeleke umuntu onke wange uTM uvalile izulu lingene kakhulu phakathi bebevalile izolo.
Kahle kahle kuyini okwenzakeleyo?
Izulu limile lime kakhulu kwesikhathi esingaba ngamahola amathathu kwamangalisa abantu langena ezindlini lawona impahla zabantu ezindlini phakathi. Liyone kakhulu number one ezindlini zeColliery laphinde lawona eMpumalanga lasesendrela ewangebheli kule amanye amaroad lawo nje asuka aqhubunwa nje ngezulu kusukela abangalisa abantu abaningi kakhulu.
Akudilizanga izindlu emakhaya kumbe kwabulala izifuyo
emakhaya? Akuzange kube lolazo kakhulu but libe linengi okuthi lingenele nje ngaphandle kwalo abantu abayabeyakhe izibugwana zenkukhu ezibe ziphansi njengoba suke bahlangana lontubo olunjenganalo. Ngikhangelele evini lasendawo yasesemele saphana ebhangali belikhe lakhanya sibuthi beseliele yonke indawo ukuthi lingabe liqhubekele kwelinye lihola elesibili bekuyabasuka kube ngokunye ngenye indaba ikakhulu xaisikhanye ukuthi abantu abantu abahlezi baphansi kwedabu olukhosi. So ngenye indawa futhi ade siyikhanye sisabela ukuthi bebhi kuhulumende nabanye bonke nje abasesigabeni abasewazi kumele bakukhangelisise ukuthi kungenziwani ngabantu abana ngoba sizisibelele ukuthi kwenzakala umonakalo ona seqhasa ukubonakala sigijima-gijima ikakhulu nga abaholi ndiyabe nikwa ukuthi supposed to be something ngabe kunje.
Kungabe kukhona yini elikwenzayo ukuncedisa abantu?
Thina njengenhlangano sabasakhulayo nabantu beWange ithiwa yi-Elijah Nyai Development Trust sisakele ukuthi sihlangane singahlangana bese sibona ukuthi singeza njalo ukuthi siyaqedisa laba abawele luduko lathi jijike isigaba ukuthi singeza njalo ngoba asizo sibele ukuthi sikhangele ukuthi bebe abakabhala bekhona for instance ukuthi sithi kholiyane sokuluduko lwayo lodwa hayi ngoba phela abantu basoba kholiyane ngabantu bethu isobo zethu abantu bezimbabwe sokube lathi sonke sonke seleze sonke ukuthi laba trade lawo athi kuthiwa abadela abazi ahambe indlela yabe ihambe ngayo kudala ukuthi akasuke aphinde agelezi nje njalo.
Imali yokuqhuba lezi nhlelo liyithatha ngaphi njengenhlanganiso?
Thina imali asilayo kasathesi kodwa imali isuka ekusonkeni abantu bayazinikela ngenhliziyo zayo bayasonka vele kusukela siqala lolu hlelo ngoba sazibona ukuthi thina njengewake singathi sisalele so sabona ukuthi singabelela ubuntu aze asilade ngemali hhayi kodwa silakho ukuthi siyabukele ngako lezi nhlanganiso ezifuna ukusebenza nathi eziyabe zinemali ukuthi zingasibethe ukuthi siqhukele phambili sisiza imisebenzi yokuthuthukisa isigaba sethu sewake district kathesi it's just voluntary contribution kuba abantu abazinikeleyo abathanda iwake abantwana abavele bezele lapha everyone.
Umnumzana Shadrack Goliath Kativu ngumqondisi wenhlanganiso yeLiyeja Nyai Development Trust ubekhuluma lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7 esewang.
Ekhasi budi njengokudla mayibaba abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibanika ibambile umoya wabo indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawini inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Elebotswana selixwayise izihambi zakwamanye amazwe ukuthi kalisoze lizivumele ukungena kulo ziphethe incwadi zamapassport ezingcolileyo. Bakhona abeZimbabwe abavinjiweyo kunsukwana ezedlule. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya uyalandisa.
Lokhu ngokuxela amapassport athelwe ngamanzi kumbe asecitshwe amanye amabala awezidinto zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngceleni weRamokhwebane ngenxa yepassport ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga uqanjwa ngegama uthi uqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngadlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi isidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya. Mhlaka 14 Zibandlela sengena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelwa ukungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okuguqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi amapassports angcolileyo kawafunakali kodwa eleBotswana kanye leleZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa ibhoda phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi singena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphetshana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi zibuyiselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapassport angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephenukiswa eborder esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola ipassport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emiluka edlula amakhulu amathathu, i-US $318, ukuze bayithole ipassport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salincwadi, uhulumende ekhala ukuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona iningi liqunga isipindi lingena kweleBotswana lingelawo ama-passport, kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi okuyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 isabron kweleBotswana.
ukuze likubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi enye yendizamtshina ezimbili zohlobo lweBoeing 777 ezithengwe eZimbabwe kwele Malaysia ifike elizweni izolo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kulamapholisa emaswingo amabili amiswe enkantolo esetheswa icala lokuba lesandla kudaba lokuntshontshwa kwenkomo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Lo khulumayo ngontazi kusiyela ngisendaweni yaseNkayi khonapha ezweni laseZimbabwe. Okungihlupha nokungikhathaza ukuthi kambe abantu abethu basazofunda yini. Njengalokho kungavunyelwana phakathi kwahulumende nezisebenzi zakhe ezingababalisi. Ikho kungikhathaza kakhulu okusemoyeni wami ukuthi kambe lesi simo siyagcina siphethe ngani. Kuyangihlupha kabi, ikho okungikhathazayo.
Salubonani kustudio 7. Munegama lami u-Adolf Shaba. Mina ngisibuza ngala masotsha, ikakhulu la bakhulu bakhona la baphathe isiphetha kukhuyo okhipha umgabe, ukuthi ngabe bathi bemkhiphile bazihlalela baba ngamasotsha, ngabe isithunzi sabo siloko sikhona, ngabe bakamaqhawe. Manje abantu abafana nabochiwenga osibusiso moyo labo yabo Terence Shiri labo, isithunzi sabo siphelile manje, sebeyingabantu nje ababonakala njengabantu ababezenzela into yabo ukuthi bazishuthise nje. Ende vele kwakuyona inhloso yabo, ngoba yiphi into abayenzileyo bathatha ilizwe balibuyisele emuva. So mina ngokwami ngizibona ukuthi bazihlambalaze kakhulu, bazehlisile isithunzi, ngoba ngesikhathi beyenza le nto lana baba ngamaqhawe, namhlanje bayizinto nje singazi lokuthi ungathi yini.
Igama lami ngikeshas Jesima Nambofu, ngisePretoria kule South Africa. Ngilokudana okukhulu kakhulu mazi ngisizwa kuthiwa amashuruki sebesenza ukuganga okungaphezu kwalokho obebekwenza, sebe-rapa, sebebulala, sebesenza bonke ubuwo. Ke into esukuyimane sekuthi uhulumende esinaye ulamasosha atrainiwe azukulwa, ulamapholisa azukulwa, ulamapholisa azukucontrol crowd, ulamapholisa azi ubudlongudlongo bonke. Kodwa into isimange sikhona ukuthi akula nto abayenzayo ngala mashuruki. Okusika kube sobala-ke manje ukuthi kutho ukuthi alaba abantu laba amandla abo bathola phezulu khona ngale, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo engakabi khona kamnanga kwakulo kwamgabi, uhulumnanga wakha waye engumuntu owayesenza ukugebenga obukhulu, ukuganga okukhulu ekhwekhwe, wagcina eselabantu abantu laba wawuthiwa ama-Al-Shabaab ababangela umonakalo omkhulu ekhwekhwe. So kutho ukuthi kusobala ukuthi imisebenzi kamnankagwa yokona iqhubekela phambili lamanje. So kuyamangalisa ukuthi kathi manje ke nguhulumende mhlobo bani osponsa izigebenga, ukuganga okukhulu kangaka. Laba bantu laba kabenziwa lutho, benza ukuganga okukhulu, sibeze bafike ukuthi babulale ngisho noma polisa. Kodwa uhulumende ugoqa izandla, wesabane kubo. Uminister wamapholisa wesabane, uminister we-state security wesabane kubo, i-defense forces yesabane kubo. Kusho ukuthi besaba umnangagwa, nguye phela omkhulu, nguye ochoyo ukuthi abajambi bajambela abafuna bafike khona. Kuyisimanga esikhulu kakhulu. So elizwe lelana liyakuba iSomalia esayibona ngama-1990 lapho kulama-landlord ayebusa izigaba ezithile, ofuma Mohamed Farah Aidid labanye abanje ngalabo. So ke ilizwe liqhubeka phambili siba libi ngombuso kamnankagwa. So kutho ukuthi hayi abantu basazohlupheka, ngoba isimanga ukuthi lokhu bemvotela labo bantu beZimbabwe bayakhala bayahlupheka bayahlukunyezwa, kodwa lokhu bemkhetha kanjalo kube sukusiba isimanga ukuthi kathi manje yini abayifunayo, ngoba izinto zinzima, impilo inzima, kodwa baqhubeka bevotela uhulumende abambona ukuthi uyababulala. Hayi asazi-ke ukuthi kuzophetha ngani, kodwa-ke indaba yamashuruku le iyakutshengisa nje ukuthi uhulumende nguyosponsora abo bantu.
Injani mphakazi omuhle, igama lami ngumeluleli Ncube, ngihlala eThekwini, ngiphuma eZimbabwe eSlovela la ngihlala khona ekhaya. Ngithanda ukubulisa lonke ngisalibonana ngibantungamela inkomo e-Studio 7 labanye bonke nje abasinikeza uhlelo. Mina okusenhliziyweni yami iZimbabwe angiyiboni i-country ezophumelela, angiyiboni i-country ezosipha into ebonakalayo phambi emhlabeni la esiphila khona, because abantu bayakhala, kuyalanjwa, kuyabulawana. Kahle kahle ukubusa kwakhona sokungokwenkani, iyabona ukuthi ayisekho into e-right eZimbabwe. Ngiyabonga Studio 7, ngibonga ngohlelo lwenu lisinika lona. Njalo sicela i-news, ngicela i-news bakithi.
Salubonani basakazi labalaleli abahle, ngikhuluma lapha ngisebahle mbuyela emuva. Okungihlupha okumangalisayo, ngeza lapha opresident ethi ngamuzwe sithi izinja zakhonkotha nesaloku sitonga sisitonga sisitonga. Azo-ke izinja zakhonkotha katonga esifunda. Napha abantu behamba bethola amabhimi ngoba sungathi nxa ungophilayo wakha indlu yakho enhle eyamandlazi, izinja zezikhukutha khonaphona ukuthi uzalala kuphela ziba ngumsinja zinjalo. Uyacabanga ukuthi zini? Hhayi, ngubone lokho butoko okhona lokhoi uhamba njani.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELiChina lithi igciwane eseliqhamuke kulelo lizwe elaziwa ngokuthi i-coronavirus lilakho ukuthelelwana kalula. Inhlanganiso ye-International Labour Organization ithi ukuswelakala kwemisebenzi kubangela ukuthi inengi liqhubeke liphakathi kobuyanga emhlabeni jikelele. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukuthonisiswa kukamongameli Donald Trump kuqala lamhlanje edalele Congress. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lelo kuzama ukuvimba iCongress ukuphenya amacala akhe. Idale laphansi eleHouse of Representatives yilo elabeka uTrump umlandu, njalo idale laphezulu eleSenate yilo elizathetha amacala akhe njengomthethwandaba. Kulokudonselana okukhulu phakathi kwamadale omabili. Idale laphansi elilawulwa libandla eliphikisayo elamaDemocrats lifuna kubizwe abantu abalobudlelwano loTrump kuSenate bazefakaza ekuthethweni kwamacala akhe. Kodwa amaRepublicans ayiwo alawula idale leSenate athi kasoze akuvumele lokhu. Sixhume umgcini sihlalo MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Ama-democracy mabeletha lama-articles awe-impeachment bazonikezwa ithuba lokuthi babele lama-opening statement abo achoyo achazayo ukuthi icala elenziwe ngumongameli uTrump icala bani, njalo be-recommend ukuthi asuswe esihlalweni. Then amagweta ka-president uTrump lawa azonikezwa ithuba lokuthi basho kwelabo isayidi i-defense yabo yokubana basho ukuthi why bebona ukuthi uTrump akumelanga angasuse esihlaleni. Then mase kusuka lapho ke sekuzomela bavote ukuthi kumele yini kube labafakazi abavunyelwayo ukuthi kube locazululo lokubana kahle kahle yini icala abamethe salona. So inkinga ilapho ukuthi ama Republican ku Senate athi wona hayi yabona ukuthi masibele sibe le khuza esilungisa chop chop vele ihloko dismisswe indaba le sihle siye straight ku vote after benganikeza ama opening statements abo kuyiwe ku vote ukuthi malivele icala leli lenze njani li dismisswe and then kulapho ke sizobona khona ukuthi amanye ama Republican ayafuna yini ukuthi icala leli malithoniswe lo labafakazi kulapho abazovota khona be decide ke ukuthi makube labafakazi noma kungabi labafakazi ama Democrats yazi ukuthi ku Senate bayi minority kusho ukuthi i decision yokuthi abafakazi babe khona noma bengabi khona kunidakala at least ama senators angu 51 so ama Democrats ana ma senator u 47 lapho e Senate so bazonida at least ama Republican angu 4 ukuthi avumelane labo ukuthi makubizwe abafakazi
ubona bewathola yini
so far I think ngokubona kwami ngibona ungathi bazowathola ngoba bavele balawo ama Republican ingathi angu 4 azwayo vele ukuthi izigaba abazimelayo zimoderate so kusho ukuthi since bezobhekana lama election ngawo lomnyaka ka 2020 balenkinga yokuthi kumele ba satisfy izigaba zabo ama constituents abo so because of that bayazi ukuthi bangayala ukuvotela ukuthi kube labafakazi then kuzobonakala ungathi kukhona abakusekelayo ukufihlwa ngumongameli uTrump and bazobe sebe-riska ukuthi bangaluza izihlalo zabo if bengavotelanga ukuthi kube labafakazi njalo futhi siyazi ukuthi akhona amanye ama-Republican senators la wafisa ukuthi at least ukuthi kube fair bakwazi ukuthi labo uma besiyakhuluma labantu babo bayibona ababavotelayo ukuthi babarepresente bakwazi ukuthi bethi hhayi yazini icala leli thina savotela ukuthi kube labafakazi ukwenzela ukuthi kucace ukuthi kahle kahle yini umongameli ayiphazamisayo so mina ngokubona kwami ngibona bezowathola not even lawa nje ayi-4 abacabangelayo lawa amane but ngibona bezothola ama-Republican amaningi azovotela ukuthi makube labafakazi
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha emelika ababukeleyo ku Facebook siyalibona njalo siyalibonga uxhaso lwenu kulogumbo blessing kuzoba lo mankosi uthi wena good morning msakazi vanele nkomo tele vuka njani nkomo silulalele uhlelo sisechangane elupane kophunyuka Tim Hlabangana utwena mavuko bakithi alo Nesisa Dube utwena morning msakazi kuzoba lo Sunny Boy Sunny Langa utwena akulanto elungiswayo eZimbabwe ngaphandle kokubulawa kwabantu abaholi ibo ababulali futhi kusobala ukuthi abavotelwanga baziveka bona ngenkani Jumojo vina gamunati wari Jerusalema umuzi okanyayo esiqibela ke izindaba zethu zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uza kwethula umbiko wakhe omqoka phezu kwesimo selizwe namuhla. EleBotswana livimba abalencwadi zokuhambisa eze lamakhasi angcolileyo ukungena kulelo lizwe. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowaFast 7. Mina Lani asidibaneni kwezekuseni ngowaF6 kusasa. Olivalelisayo Mutungamilinkomo. Litshone kuhle.